Ezindabeni zethu lamhlanje kungolesibili ngobakazi 28, 2018 lizethulelwa ngupresident Jeremiah. Umphathi njambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlangana lomunye wakhe wakwele German ngesikhathi eleZimbabwe liqhubekela phambili ngemizamo yalo yokulungisisa ubudlelwane lamanye amazwe omhlaba obonakala ngesikhathi sombuso sowayengumongameli Robert Mugabe. Abalimi bemhlumbulweni wangemandebeleni bakhala ngokungasatholi isivuno esihle leminyaka kungenxa yokuguquka komumo womkhathi osokusenza izulu lingasani ngesikhathi salo. Ikhansile yedolobho lakoBulawayo isiqalile amalungiselelo okufungiswa kwamakhansila asanda kukhethwa ukuze aqale ukusebenza emkhosini ozakwenzela eLarch City Hall ngolwesihlanu. Abebhanga elikhulu lesizwe kweleBotswana bakhuthaza abamabhizimusi bakulelozwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka amathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labasakhulayo abanelise ukunqoba ukhetho olusanda kwenziwa lokudinga amakhansela lamalunga edalela ephalamende elizweni lonke. Thumelani imilayezo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.